kuzoba nzima baba kuthi ukuthi kulolu khetho lelo ngoba makathi sisasa lele niye li 2 years uthe kuma elections so uqala ukuba no violence njengale kuthi ukuthi siyaxolisa esikhathezana kuzabe sokukubi kakhulu ngoba amabandla athi esuthi asimiselanga ukuba le tolerance ukuthi abantu bakhetha abakufunayo bekhululekile so amabandla afuna ukusebenza ukudla ngudlwabo kakhulu ibandla elibusayo singaziwe ibandla elifisa lona ngokwalo ngoba isikhathi singathi ibandla elibusayo kasike lalo elifisayo alikho msulwa lakakhulu kwezinye indawo so kuzoba nzima ukuthi mase kukhetho zolusondela zolusuba seduzane sisoonto ezabota
ye mnumzana Ngwenya wena ubona njani ungasikhangele sokwenzakele
ya aphele kwakathi ngizabane ile sithi khona umkhankaso singasiqalisi kodwa hhayi mina ngivumelani lakho ngoba yabuthi abantu beizizalwa nje lokuhlupheka okuningi kakhulu abantu basabhizi besacabanga ngokwempilo bona ama-parties aphikisayo o-FDC laba lezimali zakhona kula ibandla elibusayo kuyaxatshaywa ngaphakathi kwezanu umnotho welizwe lawumanga kuhle somo yikho ngibona ngathi okwakhathi esindiye abantu ngakhuluma sa lokhu nje kuyatshengisela nje ukuthi ye akwakune kuthuthuka kwengqondo mayelana i-violence kodwa asikethi ukuthi kuzakwenzakala ngoba asikangeni
Mnumzana Mpofu, ungasitshela wena ukuthi nxa ukhangele okwenzakeleyo i-violence esiqalisile ingayitshengisa na ukuthi ibandla le-ZANU PF lingaba liyethuka yini ukuthi linganqotshwa ukhetho?
Ye, kungaba njalo baba ngoba iqiniseka ukuthi i-ZANU PF siyayazi isikhathi esiningi abalandela baye batholakala emaphandleni so ma sebethola ibandla eliphikisayo ibandla le-MDC selingena lapha abathembele khona bona baba lokwethuka okukhulu so ma besethuka bazorejecta ngokwenza ukudlwa ngudlwabo bazama ukuvalela ibandla leli le-MDC ukuthi lingayifiki ebantwini bano ngoba bayi-MDC ingafika emakhaya abantu emakhaya ma bengayithathi i-MDC bayibhodele i-ZANU PF siyazi ukuphelele ngayo ngoba yona igcile emakhaya so i-ZANU PF they are trying to protect their territory but basebenzisele ngayisiyo and they are not baconvince abantu sa udlame ngokuthi into embi kakhulu kodwa kuyatshengisa ukuthi kusiya phambili kuzoba nzima ukuthi MDC ihambele emakhaya.
Ye mnumzana Ngwenya ngibuye kuwe, wena ngokubona kwakho kukhanya ungani ibandla le-ZANU PF lingethuka yini? Thina sibona ukubana ibandla le-MDC ayadonselana amacele i-MDC alliance le-MDCT okungenza ukuthi i-ZANU PF inqobe, ukubona njani wena
ke? Ah, phela siyazi ukuthi singaze sinandelele ama-electoral management bodies kumbe ama-entities aqonda lelo khetho o-ZEC singaze sinandelele i-public media i-ZEC amaqonda amasosha ezemfundo kungathi mina ukwethiwa kwe-ZANU PF kungaba kuyimkhandi ngenxa yokuthi bona vele bayabathi bezindawo bayazisho ukuthi singathi siye ukhekhethweni bayabonaukunedade bayathinta izitelo zifana ama-result ye bengabe beluwa lenoma ama-save bengabe beyitshengisela ukwethuka kodwa bona sibile abaqondane lo khankaso o-president lama-structures e-ZANU PF vele bayazie nalabana labothi wenga labosibanda lamapholisa basemhlubulweni wabo abasoze bethuke kakhulu kodwa ye bengathi bayaxwayisa kodwa
ye mnumzana Mpofu, wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho oluzayo lungahamba njani, ikakhulu ngingazikhangele khonoku engikuthileyo phambilini ukuthi kukhanya ibandla eliphikisayo lona lidabuke phakathi?
Ye amabandla a-MDC alokudonselana okukhulu phakathi kwawo kodwa lokhana angiboni ukuthi kungathinta usekelo lukaThamisa analo ebantwini bakhe ngoba iqiniso likhona ukuthi abantu lokhu sisuka kukhetho oludlulile luka-2018 ngendlela okwabhodwa ngayo nakanje basathembele kuye so lokho kwenzakalayo kuma-MDC angeke kuyiphambanise kakhulu i-MDC enkulu i-MDC alliance kodathi ibandla likaThamisa mako ukhetho lungaqhutshwa ngendlela efaneleyo kungela kuthonjelwa kwe-ZANU PF ilakho kunqoba.
Wena ke mnumzana Ngwenya, ubona kungenzakala yini ukuthi ibandla le-ZANU PF linqotshwe?
Awu kanti madoda sesikhohliweni vele i-ZANU PF vele ayinqobe i-MDC siyakwazi khona lokho konke okukhona ukuthi nxa amavoti sebaliwe i-ZEC uphithila nje gumba uyahlale phansi